Umnumzana John Dean owayemele umongameli Richard Nixon waphuma esikhundleni sikamongameli weMelika ngenxa yokungethembeki uthi ukwehlela uNixon kukhanya kuza kwenzakala kurhulumente kamongameli Donald Trump. UDean uthi ukulwisana kukaTrump ledale leCongress kunjengalokho okwenziwa nguNixon ngesikhathi kuhlolisiswa ukugqekezwa kwesigodlo samademokrats ngabe bedlelana loNixon kuqhutshwa ukhetho oluqakathekileyo kwele Melika. Lokhu kwaziwa kakhulu ngokuthi yiWatergate scandal. Okwamanje idala leCongress lithi uhlangothi lukarhulumente oluphethe ezemithetho soluthembise ukuveza ingwalo eziqakathekileyo ezitshengisa ukuthi uTrump wayefisa ukuthi kuxotshwe umnumzana Robert Mueller wayehlolisisa ubudlelwano bukaTrump lelizwe leRussia ngesikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2016. Kulabanye abakubandla lamademokrats abathi ingwalo lezi zizakwenza ukuthi uTrump amiswe edale leCongress athoniswe icala lokuthi wephula umthetho ngokufisa ukuthi kuxotshwe uMueller. Abakubandla lamaRepublicans bathi uTrump kafani ngitsho lakancane loNixon. Bathi amalunga edale leCongress abakubandla lamademokrats bafuna ukuthonisa uTrump ngendlela ephansi. Ngaphansi komthetho wakwele Melika ukuthonisa umongameli edale leCongress kubizwa ngokuthi yi-impeachment ngesilungu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe othi abanye kubandla lamademokrats abanjengabakhokhelayo edale leCongress, unkosikazi Nancy Pelosi, kabafuni ukuthi uTrump amiswe edale leCongress ngoba lokhu kungenza ukuthi banqotshwe kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Ngendlela okuhamba ngakhona, angiboni indaba le iphela nje kungela impeachment ngoba ama-Democrat, I think, even though u-leader wabo uNancy Pelosi has been saying ukuthi we need i-bipartisan support ukuthi si-impeache ngoba since i-lower house, the Senate, i-lower house i-majority ngama-Democrats, but i-Senate i-majority ngama-Republicans. So uNancy Pelosi yena uthi ukubona kwakhe ufuna ukuthi kube lama-Republican avumelana lama-Democrats ukuthi uTrump kumele impeachwe. Without that, I think ubona ungathi i-exercise yakhona isoze iphumelele and then kuzoba le-backlash nama-election azayo 2020. Ngi-checka bebesithi at least need about 20 ama-Republicans aku-Senate ukuthi avumelane labo ukuthi uTrump ulamacala awenzayo that impeachable.
Kodwa-ke nxa sikhangele sibili njengakhonokho-ke sokuthiwa kule ngwalo e-Justice Department ethizazinika i-Judiciary Committee, so ubona zani kungasebenza yini ukuthi amanye ama-Republicans ekugcine sithi lapho ngazani kule cala la?
Ya, ekugcineni I think kuzosebenza ngoba ayabona lawo ama-Republican ukuthi bangasupportana loTrump kusiwa ku-election ngo-2020, abantu bazobajikela ngoba abantu bazothi hawu kanina umuntu lo libona ukuthi kule evidence engaka izingwalo lezo okhuluma ngazo ezikhombisa ukuthi waba le obstruction umuntu lo wayefuna ukuxotsha uMueller. Ngoba i-report kaMueller iyachaza izinto eziningi ezikhombisa ukuthi uTrump wakule obstruction ayenzayo, even from ukuxotsha kwakhe uComey owayenguye leader we-FBI. Konke khona lokhu I think kuzoqala ukuvela ke manje ukuthi kwakuyi obstruction. Bangazama ukuyimpeacha bahluleke, definitely then kuzoba affecta ngokhetho ngoba uTrump uzosebenzisa i-campaign yakhe i-picture naleyo ukuthi ngalitshela ukuthi abantu naba vele bazama ukudestroya i-democracy kufana lekhulu eyade bezama ukuyenza ngoba I think uTrump angaba le field day ngingafeyila. I think uzobe sele upper hand ngoba uyabe sekubonakala ngathi ngumuntu obe accuser ngama-democracy ngendlela ezingacace kahle okukhombisa ukuthi it was all politics.